So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 16 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe kweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ukuvulwa kwamabhoda lokho sokwenziwe ngokusemthethweni kuyinto enhle kakhulu ngoba kuzodala ukuthi kube lula for izizalwane zakithi ukuthi zikwazi ukuchapha zisiya ekhaya zingahlukunyezwanga kumbe zingadizanga.
Ukudilizwa kwedale elimqoka elebandla le-Citizens Coalition for Change okuthiwa kwenziwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kwesatshelwa ukuthi kungaphazamisa umkhankaso waleli bandla.
Baza kwakubumbano kunjalo bengazange bazwana izolo ukuthi okwezolo ngokwezolo namhlanje sekuthatha okunye ukusebenza.
Inhlanganiso yabaphathi bezikolo eZimbabwe National School Heads Association ithi izakhweza udaba lokumiswa umsebenzi okwenziwe ama tichala nguhulumende emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe kweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kodwa uthi abantu abangena elizweni kumele baveze ubufakazi obukhomba ukuthi bahloliwe phakathi kwamalanga amabili bengakaqhubi uhambo lwabo batholakala bengelalo igciwane le-coronavirus kanye lokuthi bahlatshwe amajekiseni okulivikela amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo. Untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kuzodala ukuthi kube lula for izizalwane zakithi ukuthi zikwazi ukuchapha zisiya ekhaya zingahlukunyezwanga kumbe zingadizanga or zingathatha ama-risks zingena emanzini or zichapha umngcele ngokungemthetho emaceleni. So into enhle kodwa kwesimangalisa ukuthi uhulumende lo uza kusho kanjani ukuthi ufuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Kusho ukuthi usephoqa abantu ukuthi babe vaccinated. Leyo nto akumelanga ibe ngumgomo ukuphoqwa. Uhulumende wakithi uyakucacisa nje ukuthi izenzo zakhe kwesinye isikhathi ziyaphithana nokucabanga.
Yebo, isivuliwe imingcele kodwa isibone kunyanga ezedluleyo abantu bebengena nje lokuphuma elizweni besiya kubo South Africa, kubo Botswana besiya ngaphi langaphi. Isingathi ukuvulwa kwemingcele yonke osokwenziwe lokhu kuletha umahluko omkhulu yini? Njengoba ngiyathi ukuthi hayi ibivuliwe nje imingcele abantu bekhona ukuhamba-hamba.
Kona eqinisweni izizalwane zakithi siyazi ukuthi bezihamba bezichapha bezingena beziphuma ngo-December onalo siyazi ukuthi abantu bahambile benelisa abanye ukuya mpela emakhaya. Abanye bathikazile ngoba yena lo hulumende lo ongathi uhlulwa ukucabanga ubekwenzile futhi ukuthi athi yena afake umgomo aphinde angawubophi umgomo lo. So kwathikaza abantu abaningi, abantu bagcina bengayanga emakhaya, abanye abazitshela ukuthi hayi ngcono silandele umthetho. Nezethekele zazingeza elizweni entweni ze-tourism zagcina zikhansila inhlelo zazo zokuvakashela izwe lakithi. Kuyakamangaza nje izenzo zikahulumende wethu, ungathi uyathatha nje izinqumo kodwa angazihluzisisi. Kuyasimangalisa kakhulu njengoba namanje sesithi yena kuphoqeka kwabantu ukuthi kaba hlatshwe amanjekiseni wona la okuvikela.
umnumzana uBongani Mkhwananzi ngwenhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Udilizwa kwedale elimqoka elibandla le Citizens Coalition for Change okuthiwa kwenziwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kwesatshelwa ukuthi kungaphazamisa umkhankaso waleli bandla. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Chamisa kasela abasekeli bakhe abathathu ababalisa umnumzana Welshman Ncube, Tendai Biti, Lynette Karenyi Kore kumbe enye inkokheli yebandla emqoka. Abazi ngokwenzakalayo kuleli bandla abakade bengamalunga edale lenkokheli le lisabizwa ngokuthi MDC Alliance abale uqanjwa ngamabizo batshele iStudio 7 ukuba ikomiti le isicithiwe kulandela ukuxotshwa kwabaningi nguChamisa ngokwakhe. Kodwa isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsayi Mahere ulandule limbiko. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Vele nje indlela yokusebenza nxa usakha iqembu liqala phansi ukuthi wakhe ubuholi besikhatshana ufake izinkokheli zesikhatshana ukuthiwa phecelezi interim leadership. Kuba le lamakomidi awesikhatshana ku-province, ku-district, ku-national, kube le-NEC yesikhatshana, kube labo-vice president, ubo-deputy president besikhatshana, kube labantu abaphethe izihlalo ezihlukahlukeneyo abesikhatshana, o-secretary general, izikhulumeli labo bonke labo bantu baba khona. Asibo bantu ongadinga ukuthi baze bayekhethwa basuswe phansi ebantwini ngokuba laye kunje uyabe engakakhethwa. Ngilethe mba nje lihungahunga elingatsho lutho elingasiloqiniso ngokuba hayi kayisiyo vele indlela yokusebenza. Indlela yokusebenza yokuba lobuholi besikhatshana usebenze ngabo abantu basebesiyafaka kabantu babo ngendlela yabo.
Khona esikuzwayo ukuthi umnumzana Abednego Bebe lo nkosazana Thokozani Khuphe balakho ukubuyela ebandleni. Ukubona njani wena khona lokhu? Kungayenza na ukuthi abanye abangafuni uMakhuphe ikakhulu labo abaxutshwa ezikhundleni zabo ngenxa yebandla lakhe bengajabuleli inyathelo lelo?
Akulanto engavimbela ukuthi abantu basebenze ndawonye nxa belenjongo enhle yinye. Ukuthi ezolo bake benzana okubi baxotshana baphathana kabi bayathethisana bahambisana umthethwandaba benzana zonke leziyazinto ezingafanelanga zenzeke. Akutsho lutho nxa ngabe bevumelana ukuthi sebethatha indima entsha baza kwakhubumbano kunjalo bengazange bazwana izolo ukuthi okwezolo ngokwezolo namhlanje sebethatha okunye ukusebenza basebenzisane babambisane ukuze baphumelele kulokho abakwenzayo. Ngokuba ngilethemba bayamdinga wonke umuntu abekhona uma bezaphumelela kulokho abakufunayo ukuthi babe lokho bebamba amaqhubu ezola lokho okwenzakala izolo. Isikho ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha yikuthi ukhohlwe ngokwezolo libambisane indima entsha ngaleyo ndlela kuyabe kuzaphumelela konke abafuna ukukwenza.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni. Sokusungulwe umkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini ukudinga ukuthi ikhomishini yezokhetho eyeZEC idilizwe ngenxa yamaphutha asevezwe yinhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTeam Pachedu. Inhlanganiso yeTeam Pachedu iveze ukuba inkulungwane zabantu ezifika phose amakhulu amabili 200,000 zisuswe ezigabeni ezavotela khona kukhetho oledluleyo zasiwa kwezinye izigaba okuza kwenza kube nzima ukuthi zenelise ukuvota kukhetho oluzayo. Kutholakale njalo ukuthi kwamanye ama-address kutholakale ukuthi kulamabizo abantu abedlula amachumi amahlanu abahlala indlu inye. Kutholakale njalo ukuthi ezinye izigaba zokuvota ama constituency alabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 100,000 wona umthetho usithi isigaba sinye simele sibe labantu abangedluli inkulungwane ezingamachumi amahlanu kusiya ngokuthi isigaba silabantu abangaki. Sixoxe lomsekeli womqondisi wozokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Ellen Shiriedenga. Saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakala kuZEC bona bakubona njani njengebandla.
Ngiyabonga Chris ngombuzo wakho. Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhela ngobaba uChamisa, lathi sikubonile kufanele ukuthi sihluzisise i-voters role yona leyi ekhona. Sikwenzile and njalo sisakwenza njalo ngoba khanye ngani kunengi lathi njengebandla sikubona kungafanelanga.
I-ZEC yona ithi uluhlu lwabavoti, i-voters role, ayisoze itholakale ingelabantu abasusiweyo njengalabo esizwa kuthiwa basusiwe. Kungaba kuliqiniso yini lokho? Njalo nxa linalikhangele uluhlu lolu olwe-voters roll, lukhanya lucacile na luyilo olulungileyo kumbe lokwesikuzwayo ukuthi kulamabizo asuswe lapha lalaphaya?
Abantu bayasuswa ezindaweni lapha lalapha ababeregister khona bade bevota khona iminyaka yonke le. Uzothiwa umuntu hayi sesukile kasavoteli ku delay usekuyamele votele kwenye iwodi. So siyazibuza ukuthi kanti into leyo kutshintshwa njani ngoba abantu kabatshelwanga. Njalo siyakwazi ngomthetho ukuthi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-constituency kumbe iwadi uyahamba e-ZEC efile ifomu yokuthi hayi bengicela ukutransfer kumbe kanye sahlali kuwadi leyi bengicela ukutransfer ngilingihambise kwiwadi eyinye kumbe ku-constituency eyinye. Boni ngani lokhu akwenzakalanga lokuthi i-ZEC ukwenza njani ingaxwayisanga abantu kuyasimangalisa kakhulu. Njalo nxa sikhangela ikakhulu lapho esilam okulikhona okulama by-election khona sibona ingani into leyi izayenza ukuthi kube le confusion abantu bengasacine bengasavotanga ngoba kuzothiwa amabizo abo lapha de bevota khona kuzothiwa amabizo abo kawakho kumbe asehanjiswe kwenye indawo. Ngikhuluma ikakhulu ngikhangelane le Quakers Central lapho esithole khona i-report yokuthi kulabantu ade behlala ku-ward 8 iningi labantu basusiwe bahanjiswa abanye kubo-ward 7 kulo kubo-ward 9. So siyazibuza ukuthi kanti kwenzakale njani ngoba abantu khathesi bayakhala bona ukuthi bona kaba-aplayelanga ukuthi be-transfer. So bazibuza ukuthi kanti kwenzakale njani. Lathi njengebandla le-CCC siyazibuza ukuthi kanti khona lokhu vele kwenzakale njani ngoba umthetho landelanga. I-ZEC kumele ichasisele abantu iphume emgceke ukuthi hayi into eyenzakale yile laleyi sibe kwazi ngoba thina sikwazi ukuthi umthetho welizwe umbe wama-election uthi thwa kulama-electoral boundaries iwadi lewadi ile boundary yayo le constituency ile boundary yayo. So siyazibuza ukuthi nxa umuntu sezathi urejiste ehlala ku-adresi leyi kusasa sokuthiwa isetshintshiwe iwadi sesiya kuwodini kwenzakale njani ngoba thina singokubakwazi kwethu i-delimitation kayikayenzakale. So ngezinye izinto esibona ukuthi ziza zihlupha phambili thina njengebandla sisaqedisa ukubhalisa i-report yethu nxa sesiqedile sihamba sehlala phansi le-Zimbabwe Electoral Commission sithi Zimbabwe Electoral Commission yizo izikhalazo lezi esizitholileyo ebantwini baseZimbabwe sicela lizilungisise ngoba nxa zingalungisiswanga kuzasihlupha kusasa nxa sesisile by-election kumbe njalo kuzasihlupha nxa sesenza i-delimitation yona eqalisa ngenyanga ka-August.
Lo ke ngumsekeli kamqondisi wogatsha lwezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change unkosikazi Ellen Shiriedenga. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamakhulu amabili 260 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kwababanjwa igciwane leli abangamachumi amabili lane 24 ngabalithole kwesinye isikolo esigabeni seMathebeleland North, kuthi abayisikhombisa 7 balithola kwesinye njalo isikolo esisesigabeni seMashonaland East.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uGod knows Moyo owegwambe esigabeni sebulilima uhlasele uyise uSoul Moyo ngehloka lengqamu wambulala wasebaleka. Akwazakali ukuthi umbulaleleni uyise. Umoyo ubikwa edingwa ngamapholisa akwele South Africa ngolunye njalo udaba lokudlwengula owesifazane kulelo lizwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga edale labaphathi ntambo iCabinet ukuthi bengaqhubeki bechaphaza imali ngehambo zakwamanye amazwe ezingaletheli ilizwe izithelo. UMnangagwa ubetshela umhlangano wakuqala lonyaka wedale leCabinet izolo eHarare esithi umkhuba wokuhamba mahlayana kwabaphathi ntambo phandle welizwe usubhahile. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani bantu bakithi, ngiyalibingelela lonke abayihlobo zama bangazi nje baphande kwelizwe labaphakathi kwelizwe. Mina ngikhulumayo lapha ngu-Queen wakuhadeni, ngizala kobhodo komningi. Kodwa mina isithupha sami sibhalwe Queen Nyoni ngoba mina ngingumisisi Nyoni. Lapha ngiyakhala kakhulu izihlobo zami futhi ngiyancinga kakhulu. Kusukela last year ngilohlupho olukhulu engihlangana nalo. Mina ngingumlimi, ngingafaka amabele ama-GMP ukubhadalwa kwami kuba nzima. Last year ngifaka amabele ngo-October ngaze ngabhadalwa ngo-January lakho sengiba ngumsindo futhi. Ngiba ngumsindo futhi ngiyasolakala ukuthi indaba ngikhuluma. Khathesi ngifakile futhi amabele. Amabele abantu abafake emuva kulami sebebhadela izimali. Into engizisa ubuhlungu ukuthi ibizo lami mina liphakathi kwamabizo abantu asebebhadela. So engicela kakhulu lapha ukuthi nxa mina kuyikuthi ngilecala eGMP. iGMP yayingisekhothi ngiyebothwa ngumagistrate. Ngitshela iqiniso lokuthi ngiyibhadala njani. Kulokuthi mina ngizabe ngibhadala ngingatshelwanga lokuthi mistake yami. Ngiyacela kakhulu ukuthi sizakale khonapho. Khathesi ngilinile angila fertilizer ngizayithenga ngani ngingela mali ngihlanyela inhlanyelo kahulumende ngafaka udika kahulumende ngizambhadala ngani udilo lenhlanyelo le ngoba nxa ngingathophanga vele kangivuni. So ngiyancenga lapho ukuthi GMP ngitshela ukuthi isfertilizer ngiyithola njani ingitshele mina. Mina ngithenga ngu-Queen ngowakonyuka ngilime antelope ngizalwe plant. Ngiyancenga kakhulu umoya wami uyahlupheka ngoba sengisebenza njengenja injitho niqothana lenyamazane idi ngabamba bathi futheke kudla abangagijimanga. So lami nginjalo khathesi nxa ngisebenza so ngisebenzela abanye abantu khathesi ngikhala so abangasebenzanga bayahle. So khona okukwenzisa ubuhlungu kakhulu.
Sanibona nibona bakithi ninjani ngezindawo ngezindawo. Hhawu uyabona ipolitics yeZimbabwe vele yona le sikhona manje akuseyipolitics ngoba ungabhekisisa kwamnangakho kwathi kwengaba khona abazali baye esikoleni bayifundela ipolitics. So kuba nzima ukuthi beyi-understand ngoba kabakwazi kabayifundelanga politics. Abantu ababangene ngeganga bebuye egangeni beqeda kubulala abantu. So kunzima ukuthi ipolitics ilandele ama-constitutions awelizwe. Kunzima ukuthi beyilandele umthetho welizwe. Yikho ubona bebulala abantu so. Yikho ubona betshontsha so. Beqeda bezibiza ngo-president abafuna ukuvusa ilizwe. Ngendlela ukuthi ipolitics kabayifundanga. Yabona? I-evidence yavela ukuthi abantu laba vele akusoba politician. Even la kancane akula muntu wabavotelayo. Yikho ubazwa bethi bazobusa ngithile amadonki ezemilimpoto. Omunye uthi akula umuntu ongena e-state house besaphila. Angithi uyabona vele isikolo kabayanga basase ngingela neganga mpeli yokubulala abantu. And amavoti lapha lekhaya kutsho umuntu elayinile vota ikudlala ngesikhathi lapha. I-voting yethu sebedliwe kangaka abantu banabo. Yisingaki bedliwa beyala beyalile embusweni kubulawa abantu. 2023 abantu bayabulawa bebulawa nguMnangagwa. 2023 abantu bayabulawa bebulawa nguMnangagwa. Ngoba kula umuntu ongamvotela lo. Akula umuntu omfunayo la kancane. Umuntu lo uhluphekisa abantu kwesi. Abantwana bezibe kungabayanga. Abantu bahamba ngamandla emfuleni lapha. Abantu bagcwele amazwe wonke. Akula umuntu omfunayo lo. And akekho ivela kula umuntu ongamvotela uzobona.
Vuka njani balale be-Studio 7 ngezindawo ngezindawo. Ngivuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancistown eBlock 8 eFletini. Ngithe ekhaya lapha engizalwa khona eLupane esigabeni semalungu. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivuse unkosikazi wami uMampofana, ngivuse umakhelwana wami uRJ Inkomo owayesebenza esibhedlela esenipholu, ngivuse umalume wami uPhulu Ngwenya osamthuliso inyanga laphana, ngivuse lomzawa wami uJabu osathamu, ngivuse bonke abangaziyo abakoMoses Chuma osobhuku bami laphana lomdala osathulana uNdevula. Ngithi kunjani emasimini lonyaka, kukhangaleka kuzaba kuhle yini, linjani izulu ngapho ngapha kulensuku eFrancis Town, hayi kalikho onilanga kuphela. Ngibingelele bonke emazudeni komphofulela abakodube kosamusa, ngithi liyaphila yini zihlobo zami. Mina ngaye ngapha kuyaphileka eFrancis Town, akula nto embi, le corona isiyehlile sibili, izinto zonke sezihamba kahle. Ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, amen.
Sanibonani lonke, sanibonani lonke balandeli abahle kustudio 7, ninjani nonke amagumba mani omhlaba. Hayi siyajabula konke sikubonayo lesikuzwayo, kodwa ifi lisolizana, kodwa ngabona liyivotela futhi liyifaka kuma-position ngemva kokuthi sinqobile kube seliyisola ukuthi yeyi yenza lokhu lalokhu, yeyi iyasihlukumeza. Hayi ngathi alikwazile kufuna ngoba yini labe liyifakile phela. Umuntu osolayo kufanele azikhuphe enkingeni, so ngoba maningi amaqembu angalisiza futhi angalisa phambili. So fanele ngikhethe iqembu elibonayo ukuthi lizolisiza. Ngoba lihlala likhala ngezani nanto ukhetho liyeza, funa ukubona ukuthi yini elizoyifaka kumbe izozifaka. Kodwa lingayifaka bese liphinda likhala, ayisabe lifana nabantu abazihlaba abazigwaza ngomkhonto abawuphetheyo. So kuyabe kungadingi lokuthi likhale. Mina ngumlandeli wezabo, kusiya ngami abasonke ake sitshintsheni iphathi sivotele izabo. I-MDC sesiyibonile, izano sesiyibonile, kodwa izabo singayiboni. So ngicela sizivoteleni izabo sibone ukuthi yona izosenzelana. So umbuso wamanje singathi ngcono asikhuluma lwani wa-before wabo-80s lwani wawubulalisa abantu lukhanayo ongakubala kushuthi wayengekho, kodwa wayekhona siyakwazi ukuhamba njani. Abantu babebulawa bengala chance ke. So nelinxusa phambili ngezabo, phambili ngezabo.
Ngiyabingelela abasakazi bantu bakwa-Studio 7 kanye nabalaleli. Okhulumayo nguPeter iThukuthele Ndlovu ngisempandeni esigabeni semkhaya. Siyanxusa uNkulunkulu kuphela ukuthi laye kuba yangangenela elizweni lethu njengoba nemfundo yabantwana sisifa kanje. Angenele uNkulunkulu abe ngibaza sinika impendulo, kodwa phezu kwako konke sifanele ukuthi sisukume njengabantwana beZimbabwe sibone ukuthi into ehlula yabe siyehlule, sizamenye singayali sithi kunje sithi asivoti asithini, kodwa ma singavoti siyabe sesivumile ukuthi impilo leyo kumele ihlale inje. Siyacela siyakhuthaza abantwana beZimbabwe ukuthi abazilungisele uhlupho lwabo ngokuthula. Iproblem esilayo nje eZimbabwe ikuthi kakubanjananga, amabandla ayasipilitha abamaninginingi. Khathesi umthakazi laye nangowakithi sibili, kodwa okukhulumayo ukuhlakaza abanye abantu. Akukho nto ongayenza loba engafaka amakhansila lama-MPs ePhalamende, kodwa engelameli ophetheyo nengaphathanga umqondiso still uzabuswa yilo yabe phethe. Kakula nto abazayiyenza, kuyakufanele ukuthi sibambane njengango-2008 kubambane bonke abantwana beZimbabwe bezame ukulwisa into eyi-1. Emva kwalokho bese kubonakala ke ukuthi kwenze njani. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani msakazi weStudio 7, salibonani. Ngiyabingelela kubingelelayo ngushephardin leya suka eplan tshedembodema evillage 14 kuzalomba busabrit lona brit umfana mbabengelela abadala ekhaya. Lami ngiyabonga ukungena emsakazweni, phela sikhangele uhlupho olukhona ezweni lakithi. Usebenza yikho abantu bahlupheka ngalela ngale, amatitcha akhala ngezimali, amastrike. Esiphela sinxusa sikhule ukuthi ngaNkulunkulu engasizwela. labanda bakhethe umuntu abambonayo impela ukuthi lo muntu uzayaletha utshintsho ezweni lakithi. Ngoba sesihlupheke kakhulu, sokunzima kakhulu. Mina ngikhuluma kathi singisehabron uBotswana, ngisehabron uBotswana. Ngilipota jamba, ngilipota jamba ezihabron uBotswana. Sidonsa nzima impilo inzima ngoba lujuhamba. Sifisa ukubuyela ezweni lakithi. Lingabe umudela, ngiyabonga.
Linjani lonke basakazi be-Studio 7? Mina ngikhumulani mangena ePlumtree. Hayi, ngithanda lami ukuthi ngigcwalisele khonapho ekubeni le bandla elitsha ukwachamisa lolu luhlelo oluhle kakhulu. Asizameni ukuthi simnike i-chance ngoba sibonile ubekusenzakala eseseku-MDC indlela yonke eyenzakileyo kuye.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi eliRussia lingahlasela eleUkraine lizazisola. UBiden wethulela amazwi izolo ngesikhathi kuphuma imbiko yokuthi amanye amasotsha akwele Russia abonakale esuka emngceleni weUkraine ebuyela kwele Russia. Elemelika lithi alila bufakazi balokho. Sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Udaba lweUkraine xa silukhangele babugande eqinisweni singatshayinja sifihle umphini, iRussia yayizilungiselela ukuthi ifuna ukuyahlasela iUkraine ngenxa yokuthi isenzo lesi sokuthi iUkraine yayisifuna ukuthi ijoyine ibe lilunga leNATO. Ingakho sathi nxa sithi noma sinxa sikhangela kuma satellite lapha sibona ukuthi indlela ababe positione ngayo amasotsha abo kwakutshengisela sobala ukuthi babefakwe kuma targeted points ababe sazi ukuthi nxa bengafika bachaye kulezo ndawo baza kwenza ukuthi iUkraine isale ingasela amandla. Njalo besazi ukuthi lezi indawo mhlambe ezingama strongholds eziyizo eziyi backbone ye Ukraine nxa bengazihlasela iUkraine izahle iphelele ngamandla, kungasabi into ezaya engahlala isikhathi eside, kungabi yimpi ezabe ngensuku eziningi. Ingakho sasibona ukuthi indlela ababephosina ngamasosha ngabe kwakuthi kwakuyikuzilolonga. Ilizwe leRussia ilizwe likhulu kakhulu, kwakuthi kwakufanele ukuthi ngabe babeza zilolonga bese elizweni labo, kodwa bengekho kuma strategic points lana esawabonayo bewafakile. Njalo bekhanya ukuthi ba ready ukuthi bese kungenzakala nanoma yini nanoma isiphi isikhathi.
UMongameli Joe Biden yena uthi nxa kuyikuthi hele Russia lingahlasela iUkraine uzenelisa ukubuthanisa umhlaba wonke ukuthi usole isehlakalo lesi. Ubona ngani linyathelo elilungileyo yini lokuthatha, kumbe kukhona kade engakwenza uBiden ukuthi aqede udubo lolu olweRussia leUkraine?
Ngaphandle kubiza amanyamazwe ngobunenge lokho bekade kuhlongozwa nguBiden, ilizwe leMelika belilamasu amanengi okuthi yena uBiden bekudingakala nje ukuthi ahlale phansi axoxisane labanye osopolitiki bakhe bambonise. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu nxa esethe wafika esimeni esifana lalesi ujika engasakubonisisi kahle ukuthi uhamba njani. Kodwa ke into enye ebekade izabe nzima njengalokhu besikubona okucishe ufane engafanisa ilizwe laseGermany. Ilizwe laseGermany phakathi kwelizwe laseGermany leRussia laphana kule pipeline yegas le yabiza bathi Nord Stream 2, okuyi pipeline eyenza imali eningi kakhulu edlula 11 billion igas pipeline leyana. Obese kusenza kube nzima kakhulu ukuthi ilizwe laseGermany lalo likhanye selingenelela kulolu hlupho lolu olwempi le kade iphehleleka. Ingakho iGermany iye yazama ngako konke ukuthi ithumele nje leFrance ukuthi ayihambe iyexoxisana leMelika, ixoxisane leRussia, kube nesombululo lento leyi ingaze iqhubekele phambili. Ngoba kuningi obekade kuzokonakala nxa kuwukuthi zingangqikilana la mazwe omabili, ngoba sazi ukuthi iMelika layo iza letha izikhali ezinzima kakhulu ukuthi laphana isupport ilizwe leUkraine. Kodwa-ke iRussia layo ibisilwa kakhulu ngenxa siyazi ukuthi iRussia layo ilezikhali ezinkulu kakhulu ezicishe ezifana naboma-nuclear bomb kanjalo, ebekade kuzathiya kube ngenye impi enkulu kakhulu, enye world war ebekade kade sizayibona kodwa ke kuyintokozo lokuthi sekusibona ngathi isimo sakhona sizingathi ngokwehla ngokuthi kubonakale ukuthi sekungathi kuba khona indlela thize abayilungisayo iloba nje bengayicacisi kuhle
umnumzana Difa wajabhi bangodube ngolandela izombusazwe welemelika isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Uhulumende uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe emivaliwe okweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu-half past seven ntambama.